sasenza umhloliso ngathi research okweminyaka ethize saficondane lokukhangelisela ukucubungula ukuthi abantu abangabayanga kumbe abane izimali ezilutshwane abahlala emalokishini kumbe ezindaweni ezithiwa khona asondawo abafanele bahlale kizo imikhukhu, abantu abanjalo bayazwisisa na amalungelo abo empahla ama-property rights? Sasidinga nje sidingisisa ngolwazi lwabo olwelungelo lwempahla ama-property rights. Kwasekukhanya ukuthi hawu, kanti vele bavele bahlala besethukile basekwethukeni okuthize ngoba lapha abahlala khona bahlala besongelwa ngama-councils lohulumente ngoba indawo zakhona azilungisanga kuhle. Kutho ukuthi vele bona ngobuningi babo kabasoze bafakazisa uphawu kumbe sinathi ngama-title deed, bazahlala belokwethuka futhi bazahlala bengabantu abangasoze bakwanise ukuthi basebenzise izindlu zabo ukudinga isikwele.
Kuvele konakala ngaphi? Kwavela kwaba kusimo lesi njani?
Lo ngibuzo omhle. Kulezigaba ezithize ezimbalwa ezitshiyeneyo, kulalaba abanjengabe-ephrisi abangena kudala abazali babo bebalekela impi satshisa emakhaya, labo nje bafika bafakwa nje kungazanga kulungisosi kodwa sokungcunywana kodwa kabalama-tatrifide. Sekubuya laba abangeniswa okwe-politics ngama-housing cooperative, uhulumende lakwezana ukufika kuphela la ezama ukudinga usekelo lokhetho. So abathi ngama-housing cooperative bayathumba indawo sebegcwalisa abantu endaweni yakhona, labo phela hanti labo baye besakha izindlu ukhansil ekhangele esesaba ukuthi abaxothe. Sokusiza laba abathi abaningi abahlala emalokishini abagcina kudala kodwa belokhu bebhadala imithelo befanele bona benikwe ama-title. Sabona izigaba zakhona zintathu kodwa ngiyazi ukuthi na abathi nje sikhuluma ngakho nje sithi imikhukhu sikhuluma ngendawo enjengo-Solomia lapha akwakuthinjwa khona ngama-housing cooperative esesithi khona ye wephula umthetho kanti kungani ungalungisiswa okwenzela ukuthi bengabelokhu bengena abantu lalaba abakhona akusakwanise ukuthi baxotshwe ngoba usekelo sombuso sine-right to shelter sakulungisiswe, imithetho yakhona yayilungisiswe ukuthi ubugebengu bakhona bungabelokhu besenzakala.
Uhulumende wamukele njani isicelo senu le committee eliyinike ugwalo lwenu?
Ye, iqiniso ukuthi njengoba ngithe khona saqala ukudingadinga ukhulukhuluma ngendaba yakhona okweminyaka ethize, yikho laphana kwakuthi bekhankasa bona umnangazwa labanye be-TCC bekhuluma ngokunikeza ama-title deed abantu abahlala ezindaweni zakhona emkhukhwini. Indaba yakhona vele yasisike ukuthi njengoba sithe khona ku-parliament sicela likhangelisa igwalo lwethu i-right shelter, wayemukele kuhle nje indaba yakhona besithi bona ye isicelo sombuso vele siqondane nelungelo elomthunzi i-right shelter kanti lisafunani manje nasi hayi isisekelo somuthi singakhuluma into kufanele kube lo mithetho osekela into yakhona. So lethi bona hathi-ke sesizakhangelisa sibona ukuthi imithetho yakhona elitshoyo eminenginengi ephazamisa ukuthi abantu bazize ama-title deeds yiphi. Nxa kusobala ukuthi itshintshe umthetho singakhuluma ngakho kodwa nxa kufanele ukuthi nje silungisise i-policy sikalungisisa ngakho. Bamukele kuhle nje igwalo lethu, sesimelele ukuthi baqondane lokwenzana okakhesa.